inkinga sivalayo ukuthi ukuthi kube le vaccine into ethatha isikhathi eside kakhulu ku-research ye-vaccine. Lokhu konke kubangela ukuthi kuyabe kumele ukuthi kube le-vaccine esithi thina the vaccine is effective in terms of ukuthi inqabele i-COVID-19, but sifuna njalo kube le-vaccine esithi thina i-vaccine le i-safe. But konke khonokho kuyakumele ukuthi kuyabe kuthatha isikhathi, ngoba kuyaqalisela elebhu enyamazaneni kuye ebantwini, you know, and all this, you know, takes a lot of time.
Abezempilakahle bathi bona amagciwane anjenge-COVID-19 ayaguquka. Ungachasisa kabanzi na ukuthi ngoquko bani ebakhona, dokotela?
Inkinga sibalayo lama-viruses as well yokuthi ama-viruses ayatshiyana lama-bacteria. You know, ama-bacteria siyakwanisa ukuthi sula ama-antibiotics, sula ama-vaccine esingakwanisa ukuthi siwasebenzise, sikwanise ukuthi siyenqabele imikhuhlane ebangelwa ama-bacteria. Kahlale umhlobo munye. I-structure se-COVID-19 yayikhona November, December last year. Nxa ukhangela kathi selebhus, ukhangela esithi thina i-genetic analysis, kuyaba kukhanya ukuthi already sekule magciwane abe elo mhlo mhlo i-structure esithi thina i-structure sasesitshiyene laleso sasiselesiyiso originally. So you can imagine trying to develop a vaccine, you know, by the time you think you've made headway to a structure esasikhona 2019, ukompare lakhathi esekugcine nokomnyaka, the structure looks different. So you are going back to the lab again ukuthi uphinde uzame ukuthi ubone ukuthi, you know, kuyini okungayenziwa ukuthi kube le vaccine ijuke, you know, stable. Kusiyakwazi konke khonoko ukuthi kwenzakala ku-influenza. Each year, i-vaccine ezisuzayo ze-flu or influenza, it's a new vaccine that we get. So every year they have to manufacture a new vaccine because of the nature of our viruses in the land as pattern. So it's a mammoth task, isn't it? You know, now zamu kulwisana lento ehlala ingani yajinja jinja nje ukuthi isimo sawo. Yikho lapho esiba khona le nkinga.
Lina njengengcwethi ezezempilakahle likhangeleleni emsebenzini wokulungiswa kwe-vaccine le?
One of the things esingathi thina siyabe sifuna ukuthi maybe kungayenzakala ukuthi igciwane leli litshintshe libe ngumhlobo ongasabulali abantu, umhlobo ongasabangela ukuthi abantu bagule kakhulu, bangakwanisa ukuphefumula, bengakwanisa ukuthi kube njenje nge-influenza. Ukuthi influenza, you know, 1918, 1919, you know, yabulala abantu abaningi kakhulu, but katonga khathe sesiselisi sigcikwane likwanisa ukuthi silizuze sibe loku ngama-muscle pain, muscle ache, you know, sikwanisa ukuthi after 2-3 days sikwanisa ukuthi sibe ngcono sibile esimeni sethu.